Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpalakazi 2020 uGibbs Dube. Endaba zethu lamhlanje, umkhuhlane weCovid-19 ubulala abantu abalijumi abagoqela intatheli zindaba yeZBC.
Okwenza intatheli zindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imisebenzi yokuhlangana labantu abaningi.
Bayakhala abantu ngobandlululo olumemetheka kumabandla ezombangazwe.
Tribalism ngeyinye problem esilayo within ama opposition.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa.
Akaphume lamadale asemtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nifuna ukuwomelela.
Obumba isithombe sikambuyane handa uthi akumelanga abantu besichothoze ngoba usasilolonga.
We have ever seen mbuyane handa is seeing a picture.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abalichumi ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 eZimbabwe izolo. Ukuqela intatheli zindaba yeZimbabwe Broadcasting Corporation unkosazana Judith Munyaka uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba phakathi kwababulewe ngumkhuhlane lo iningi yalabo yizakhamizi zeHarare. Okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi 10,617 asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala belo COVID-19 kodwa bafika phose inkulungwane ezisificamunwemunye 8,844 aphepha kumkhuhlane lo. Sokubhubhe abafika phose amakhulu amathathu 291. Ukubhubha kwamunyaka sokwethuse intatheli zindaba kwele Zimbabwe. Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, uthi kumele amakampani avikele intatheli zindaba kumkhuhlane weCovid-19.
Okwenza intatheli zindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imisebenzi yokuhlangana labantu abaningi. Esikubona kwamanje kathesi ukuthi intatheli zindaba eziningi ziba exposed ngoba into zama PPEs lezi into ofuze zithekwe kakhulu isikhathi esiningi.
Kumele kwenziweni kwezithi intatheli zindaba zingabanjwa umkhuhlane weCovid-19. Siyabona phela labo babhubha.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi bethole ukuvikelwa ngalokho esikuthi ngama PPE lokunye nje okusetshenziswayo ongabaphathisa ukuthi bevikeleke kumkhuhlane lo owe COVID-19. Ukubhubha lokhu okwenza intatheli zindaba into ezisa ubuhlungu kakhulu, njalo kufuze inanzeleke kakhulu njengoba ngitshilo nje ukuthi intatheli zindaba izo ezihamba indawo eningi kakhulu sihlangana labantu abaningi ngelanga elilodwa zidinga indaba singathi ngesilungu baba more exposed than abanye abantu, njalo kumele kwenziwe okuningi imfundiso nalokho kugqoka lokunye nje ongabavikela ama mask ama face mask lama mask lawa amanye nje lokunye nje ongabaphathisa ama overall akade bephiwa. Ngiyabona intatheli inhlanganiso zentatheli izindaba ezinye ezinjabo misa zike zapha intatheli izindaba okugqoka ukuthi bevikele kule umkhuhlane. Okusofuze kwenzakale okwamanje ukuthi kufuze ukuqhutshekwe kuphiwa intatheli izindaba okugqoka khona kulo kunye kokuzivikela ukwenza ukuthi beqhubeke benze umsebenzi wabo.
Umnumzana Lofty Dube ngumqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe. Sixoxelaye ekobulawayo. Iphephandaba leSunday News libika ukuthi umnumzana Obed Mpofu obona ngenhlelo ezijeneyo kubandla leZANU-PF uhlolwe watholakala ele COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma loMpofu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa loba umnumzana Joseph Biden esethole ama-electoral votes eneleyo ukuba angene esikhundleni sikamongameli. UTrump othi ufuna kuguqulwe impumelo yokhetho endaweni anqotshwe khona nguBiden utshele abalandeli bebandla lama-Republicans izolo eGeorgia ukuba ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Ubekhankasela abafisa ukungena edale le-Senate abamele ibandla lakhe abangqikilana kukhetho lebandla lama-Democrats ngozibandlela. Kwaba nguthikile obhanqa kukhetho olwenziwa ngolwezi esabelweni uTrump obhuqwe khona uMnumzana Biden. Imithethwandaba yalile endaweni eziningi ukuvumela uTrump ukuba akhuqule impumela yokhetho okungekho emthethweni. Olandela ezombangazwe ezimele yedwa, uMnumzana Busani Mbuso Ntini uthi abakhetha umongameli ulandela ukuqhutshwa kokhetho sebezahlala phansi bevote ngemfanelo.
Mhlaka December 8 kuzabe kube le deadline ukuthi ayi-safe harbor ukuthi wonke ama-state kumele submit-e ama-results ka-November 3rd. Lokhu kumele bekwenze kwenza ukuthi i-Congress ithi kumele 6 days before i-Electoral College ihlangana kumele wonke ama-state efake ama-final results. So siyakwazi ngihlaka December 14 i-Electoral College izahlangana kuma-states wabo bevote ukuthi bafuna ubani ebe ngu-president. And then mhlaka December 23rd ama-results akhona laka a week later or a week and a few days i-Electoral College azadeliverwa kuma-officials ukuthi hhayi kuvotwe kwabanje. And then ngo-January 3, 2021, i-new Congress izahlala. And then mhlaka 5 January, siyakwazi kuzaba le runoff e-Georgia. And then mhlaka January 6, i-Congress izahlangana ibisikhangela amavoti e-Electoral College ebese declare ukuthi owinile uba ngu-president mbani. And then about 2 weeks later, mhlaka 20 January, kuzaba le inauguration ukuthi ngubani ozaba ngu-president. Sikhangele ukuthi hopefully uBiden konke kuzohamba kuhle, asibone ukuthi kule nkinga.
UNkosazana Busani Masina ohlala emagwegwe kobulawayo uthi kusobala ukuba uTrump wanqotshwa kukhetho lukamongameli.
Akaphume la madale amtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nofuna uphinde uwomelela. Akaphume abantu bangathi hathi akuvume khona lokhu. Trump kaphume noma lami ngindlela engasoze ngivotele. Wadliwa ububi bakhe babonakala eqalisa nje ukungena azavotele kokuqala kwaphana.
UMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi osekela uTrump uthi loba ezaphuma esikhundleni uTrump ufundise abantu ukuzilwela.
Mina bengumsekeli ubaba uTrump ngoba in the last 4 years, the past 4 years engikhokhela iMelika ubaba uTrump bonakele ukuthi indoda efuna ukuthi abantu bavuke bazimele, ngoba wonke ama leaders abekhona muva kakhulu sibale nje for the past nje 2 decades, sithi nje 4 decades, inkokheli zeMelika beziyinkokheli ezibona Africa indawo yokuthi indawo yokulahlela ama-aid, indawo yokulahlela nje zonke izinto mhlawumbe abangazidingiyo bona, kube indawo ukuthi zihanjiswe e-Africa. Kodwa uba kuTrump bekhuluma uba kuTrump ukuthi hhayi singaziyenzela iyethu imbheda silale sodwa siphumelele.
UBiden osekhethe amanye amalunga edala le-cabinet yakhe labanye uselungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. Kulabanye abantu abathi ubandlululo lubhidliza amabandla ezombusazwe eZimbabwe okwenza kube nzima ukuthi amabandla aphikisayo enganelisi ukubamba ngamandla elibusayo ukuba liguqule okuningi okwenzakala elizweni. Bathi kunzima ukunqabela ubandlululo eZimbabwe okulabantu abadabuka endaweni ezijiyeneyo abanemibono ejiyeneyo. Uze sizwe ukuba uhlupho lolu lungaphathwa njani, sixoxile uMnumzana Innocent Mdibali okubandlale Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumele sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
I-tribalism ngeyinye problem esilayo within ama-opposition and then kube sokusiba le ndawo yokuthi siyaswela, siyayibona i-moral authority baba Gibbs ishota kakhulu ku-opposition ukuthi nxa kuyukuthi thina ama lawyers awe opposition anjengebandla le MDC yilo yibo abagijima besiyamelela besiya representa amasela abe sevanjwe ngale kuzana PF. So immoral authority yakhona sisuka si isilahlekele and njalo nxa sisala ukuphuma ezikhundleni thina kanti manje sizabalayo njani immoral authority ukuthi sitshela abanye ukuthi bephume. Mina I think eZimbabwe yimi ngedwa uleader who has been able to step down and allow omunye umuntu ukuthi eqhubeke. So ku opposition kufuze singagijimisa izikhundla but sigijimse ukuthi singa yenza njani impilo zabantu bakithi beZimbabwe jikelele zibe ngcono.
Lapha siyabona ke undivala ubambenye into abantu bangayinanzeleli kakhulu kodwa engabi khona, ukhuluma nge-tribalism. Uthi tribalism sibulele silokuzwayo ama opposition parties ngena khona postpart.
Yeah, ngibona ngani mina into efana labo tribalism or racism njalo izinto ezimbi kakhulu ukuthi zenziwe ikakhulu kumabandla ezombusazwe, ngoba phela amabandla ezombusazwe abelisa ukuthi abe yiwasuka azoqhubeka ilizwe lisaphambili. Akula mpumelelo esingayenzela izweni nxa silokukholwa ekukhethaneni njalo kumbe ngokuthi umuntu usuka ngakuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana. Kubandla le-MGC siyazi, le-MGC Alliance kakhulu, siyazi ukuthi lokho bekungasilo dubo olukhulu kangako, loba sisazi ukuthi zinkoni zikhona izingxaki ezike zaphuma koBulawayo kodwa besenziwa ngezinye izinto ezingasizo zokukhethana, ezifana lokuthi bekuhlupha ukuthi isikhathi esiningi ekuqamukeni kwe-MDC bekuphuma abantu bomhlobo oyi-1 lomkhokheli. Ukuthi sokuphendukelwana abaningi bakhona abangaphansi abasaphendukanga. Ngakho iy'ngatsha zebandla kulelo hlangothi bezingani kaziqondanga kuhle, kodwa izinto ezilungiswayo nxa abantu besala bephenduka besikhuluma labo babonibala ukuthi mhlawumbe labo bangabuya ebandleni phela elikhwanisayo ukuthi likhiphe izandla.
Sibuyele kubaba uNdibali, siza ukuthi pho kuyo phambili Ndibali, kumele kwenziweni
kula bantu baba Gibbs abasifuna ukusebenzisa kakhulu imathebelele le Midlands as a battlefield to win ipower within ZANU-PF by even making izinto leze tribalism more pronounced. Even kuma opposition political parties bakhona abantu abapusha that agenda. Kufuze ileadership ibe very clear ukuthi hayi singathi abantu kuvotwa so clearly abantu bezindebeleni bazaba balutshwani kulabanye abantu, so kumele kube lento okuthiwa i positive discrimination so as to balance so that iparty reflecta icharacter yelizwe.
Baba Sibanda, so ke xa ukuthi kungalungiswa konke lokho kulungiswa njani ba?
Uyabona ukuthi kuzanu umuntu wesindebele ungabona ebuyile ubuye ukuthi azoplakhetha amandebele athi kuthiwa no wena ukhona mndebele uyapho kubizwa, and izanu ikhetha the west among us. Iyakhetha bona aba abantu abangacabangiyo sokuthiwa abathatha izikhundla ukwenzela ukuthi bebeqhilwa nje everyday, kodwa kuthiwa hayi bakhona abantu. Yilo dube mhlawumbe ngibona ukuthi fanele silukhangele. Khangela ku-MGC Alliance abantu abakhethwa abangafakwa ezikhundleni ukuthi baphethe izikhundla bani. Your national chairperson ngumndebele, your vice president ngumndebele. Abantu abakhaliphileyo abafundileyo abangathi stand their own ground, ngeke ukuthi kulo muntu ongastand ground lo Professor Welshman Ncube kumbe umakhuphi wolungu kuthokona uya stand ground Professor Welshman Ncube in terms of ukucabanga nje kuphela.
UDokotela Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, bexoxa lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 67 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kuthi abedlula izigidi lengxenye 1,531,000 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilijumi lanhlanu 15 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 281,000 sebabhubha. Wenza masiko namhlanje wabaza isithombe sikambuyane Handa esivezwe ebulenjini bokuxhumana kusukana esanda kwedlula, uthi akumelanga abantu basichothoze ngoba uyasilungisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana David Mdasa uqhatshwe nguhulumende ukuba abumbe isithombe lesi esizafakwa eHarare njalo ungavezwanga ukuba sibiza imali enganani. Uthi abantu kumele babekezele ngoba usasilolonga. Wethule amazwi la kulandela ukuchothozwa kwazo ngabantu abathi isithombe asibumbayo ngesentombazana esanda kuphuhla, hatshi ugogo unehanda owaziwa emhlabeni wonke jikelele ngemifanekiso eyathathwa ngabamhlophe kudala ngama-1890s. Abazi ngosiko lwedlozi likanehanda elalisenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko ngabakubandla leZANU-PF bathi akwaziwa kahle ukuba wayeyisimo bani unehanda owathembisa abamhlophe ukuba amathambo akhe azavuka abahlamukele bangambulala. Umtasa uyasola kakhulu abantu abachothoza isithombe alokho esibumba okuthiwa okwamanje sesisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Snake Park.
We have ever seen Mbuyane. Besides seeing a picture which is not even clear. Has anyone seen Mbuyane?
Ngubani owabona uMbuyane handa ngaphandle kokubona imfanekiso engaphume kuhle? Ukhona ozowa wabona ugogo Nyanda na? Ngichilo ukuthi asekaqedi ukulungisa isithombe. Sesimelele abasithumayo ukuba bavume ukuqala ukuba silungise.
Umtaza uthi abantu abasola umsebenzi wakhe ebulenjini bokuxhumana ngabantu abangazange bavumelane laye kusukela kudala.
What the social media is actually portraying, it is what they want people to know.
Akuchiwa ngabe social media ikho lokho abantu abafuna babe kwazi. Ekuqaleni sisenza leso sithombe babe sisola besithi kungani sisenziwa ngesikhathi se-COVID-19.
Umtaza uthi umangaliswa ngabantu abathi mubi umsebenzi wesithombe awenzayo.
Mina ngiwumuntu okwazi umsebenzi osebenza emhlabeni wonke jikelele. Ngaphiwa umsebenzi indlu yobukhosi kwele Britain phansi kuka Prince Charles.
Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lendlu okudabuka khona unehanda ngenxa yokuthi abaningi abantu bathi badlelana laye. Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi unehanda uqakatheke kakhulu kumbali yeZimbabwe, ngakho ke kulungile ukuba kwenziwe isithombe sakhe.
You know, normally given the seriousness of the requirements of this statue, which is long overdue, I would not have wasted my time to respond to those naysayers who see no good here.
Nxa sikhangelana ngokuqakatheka kwesithombe lesi okwakumele silungiswe kudala, bengingasoze ngidlalise isikhathi ngiphendula abantu abangaboni okuhle ngelizwe labo. Ugogo Nehanda ngumuntu oqakathekileyo kuleli embalini yethu. Akula lizwe eliphila ezikhathini ezinje lingela zigazayo.
Ingcwethu kwezamasiko umnumzana Phathisa Nyathi uthi akala lwazi kangako ngogogo uNehanda esithi izithombe ziqakathekile ekulondolozweni amasiko.
Ukulondoloza amafa ethu, ukuqondana lakhona lokhu, ukulondoloza amafa ethu, ukulondoloza imbali yethu, ukwazi lapho esivela khona, ukuzazi ukuthi singobani, ukuze sazi lapho esikhona size siqonde lalapho esiya khona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana David Mabinyana inyanga elodumo othi izithombe ziyindlela yokukhumbula amaqhawe atshonayo.
So it's part of history ukuthi umuntu abone ukuthi hayi ubani waye emi kanje, babe lo mfanekiso wakhe.
Umholi obona ngokwenziwa kwemsebenzi kugatsha lukahulumende olulekal government and public works umnumzana Philip Mukura utshele iphephandaba leHerald ukuba isithombe lesi kumele sibe sesiphelile mhlakana inipalakazi, kodwa akavezanga imali eyasetshenziswa ukwenza lo msebenzi. Incwethi kwezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi uhulumende bekumele azwe imibono yabosiko lwesishoneni engakalungisi isithombe sikaNehanda.
Okukhona ngombuya Nehanda yikuthi imbali yakhe ayicace kahle ukuthi uMbuyane Handa kwakungumuntu kumbe kwakulibizwe ledlozi kumbe kwakulibizwe lenyanga kumbe lesangoma kumbe njani. Akucaci kahle, kuqakathekile ukuthi ngawo uhulumende engakwenzi lokho, uhlale phansi lengcwethi zamasiko esishoneni bahlala labo phansi bachaza ukuthi kanti kwakuhamba njani ngalo umuntu kwakuthiwa nguMbuyane Handa.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkhono uthi uNehanda kasuye yedwa okumele ahlonitshwe eZimbabwe.
Ukufakwa kwesithombe sikaMbuyane Handa eHarare yinto esibona thina njengabo abasakhulayo kungento enhle. Ye, siyavuma ukuthi kule zinto eziningi ezikhulumekayo ngalesi sithombe, kodwa ukusifaka kwakhona into eqhathekileyo sibini xa sikhangela ukulondolozwa kwe history yethu. kodwa akumelanga kumele kumbuyane handa kuphela kumele sibone sika lobhengula silaso sifakwa kobulawayo sibone sika bomkwati sifakwa ngale duze lemperengwa lemathobo lapho babesebenzela khona ngoba impi yomvukelo oqala ayiluywanga ngabumbuyalanda lo sekulugaguyu kodwa kodwa yaliwa ngumuntu wonke
kodwa omunye usakhula umnumzana Tafazwa Chikandiwa uthi isithombe kasiqhakathekanga nxa kukhangelwa indubo ezibhekane leZimbabwe
kanti isithombe sakhona nyesana kokuqala sisincedane nxa sikayela umumo welizwe lokuthi sibhizi simatasatasa nge-COVID-19 ukuthi sizame ukuzinceda bona babhizi bayenza into zesithombe nyesana azifunakali izithombe lezi azifunakali zibili bazifake ngesikhathi esingayisizo ayisizo vele isikhathi sakhona bafake ngaso isithombe thina vele asimazi lo nehanda wakhona
isithombe sikambuya nehanda sizafakwa eHarare ukuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashew loJulius Nyerere enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi lokhu yikuchitha isikhathi abantu bakweli Zimbabwe bebhekana lenhlupho eziningi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Lingale tshona njani mthwakazo muhle Zimbabwe muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo sixoxa lonhlanhla moyo owenhlanganiso ye.youth unhlanhla uyingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane weHIV AIDS ebantwini abasakhulayo Nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo
nxa sesikhuluma ngale ndaba yokulisana ngegciwane leHIV and AIDS ubona ngani njengelizwe siyasebenza gadalana na
hayi sesibambile kakhulu sibili nje njengelizwe okungani kuyancomeka yebo kukhona okuncane okusasilela lapha lalapha kodwa hayi sesiphathile singakhangela thina njengelizwe sikhangela ngemuva sibuya kusuku lanamhlanje parliament ya-enacta esithi thina i-National AIDS Council Act iyazala esiyibiza njenge-National AIDS Council elizweni e-coordinator i-response ye-HIV and AIDS ilizwe lonke isebenzelana lama-partners aphandle kwelizwe lama-partners aphakathi kwelizwe ukuthi i-response icace ama-organization asebenza kuma-communities ahlukeneyo lawo a-contributor to the response of HIV
bakhona na abantu abatsha abaningi abaphila ngegcikwane lelo
bakhona silabantu abatsha abazalwa belegcikwane silabantu abatsha abathola igcikwane ngendlela ezijiyeneyo ezihlanganisela ubudlwangudlwangu ezihlanganisela nje amanye ama-behaviors angaphathekanga acina esisebenzisebethola khona igcikwane so ebantwini abatsha lapha inkinga enkulu esilayo kakhulu ukuthi abantu abatsha ngama low health seeking behaviors abaningi abakwazi i-status sabo yikho okwenza ukuthi bagcine sebethelela abanye abantu abathi igcikwane sebesenza ama-risky sexual behaviors lawa agcine sesenza ukuthi bayenza igcikwane limemetheke
ngosuku lwe-World AIDS Day sike saxoxa labantu abajiyeneyo eningi labo siyabezwa bekhuthaza abantu abasakhulayo ukuthi bayekele ngalo mkhuba wokwenza ama-voodoo parties ubona ngani lokhu is it contributing na kudaba lolu lokuthi umkhuhlane igcikwane leli selihlupha abantu abasakhulayo elizweni
kakhulu akusiko kodwa yebo okukontributayo kulokunye esingathi thina esingakubalela engaqalisa ngithi mina kule ndaba zomthetho lezi engathi esithi thina abayithi i-age of consent esingathi thina yiminyaka lapha umuntu omutsha angakhona ukuthi angene ekliniki athole uncedo ngendaba ze-HIV kumbe ngama-services thina esingathi ngawe-sexual and reproductive health iku-16 osokusenza kube yi-limitation kakhulu for ababelow the age of 16 asebe-sexually active ukuthi bathole ukuthi ba-access indawo ezinjeyabo-testing without parental consent kunzima ukuthi abantu abantu bacela ukuya tester ebazalini ngokuthi sebe sexually active ngesiko lethu ngenxa yokuthi vele njengomuntu omuntu angikhangelelwa ngamina ukuthi ngibe nginjani ngibe sengiqalisile ukwenza cansi
hayi izulukanda sithanda ukubonga unhlanhla moyo ngokungena kuhlelo Isikhathi hiso esesidliwe ngumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili 8-9 PM khonapha emsakazweni weStudio 7 olivalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove thwakaza muhle Zimbabwe muhle sohlangana ngolwesibili
Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhla ngifuna ukubala kuLuka chapter ka 17 verse ka 11 kusiya phansi. Kwathi sahamba esiya eJerusalem, wadabuka phakathi kweSamaria leGalili. Esangena emzaneni othile, wahlangabezwa ngabantu abalithumi abalobulephero. Abe makhatshana baphakamisa amazwi abo besithi, Nkosi Jesu sihawukele. Kuthe ebabona wathi kibo, hambani liyeziveza kubapriest. Kwathi besahamba bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usesilisiwe wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga wayengumSamaria. Ngakho siyananzelela kulolu dabu ukuthi kulamadoda alithumi aye elomkhuhlane wobulephero. Lo mkhuhlane wobulephero nxa uphezu komuntu, umuntu ayehlaxotshelwe kathana ukuthi engahlali labanye abantu edolobheni lelo abekilo. Njalo ke akula muntu owayesondela duzane laye ukuthi nxa umuntu elobulephero izandla zakhe zaziqhamuka, izitho zomzimba zihlephuka. Ikanti njalo ngenxa yokuthi uxotshelwe kathana ledolobheni lopo babehamba becela ukudla bedinga ukudla. Ngakho sihlangana labantu abaphakathi kobuhlungu. Kodwa uJesu wakhuluma ilizwi wathi hambani liyesijengisa kubapristi. Bathe besahamba ubulephero baqalisa ukuphela. Ngikho siyananzelela ukuthi omunye wabuthe sekubonile ukuthi usesiliswe nguJesu waphenduka wafika wabonga. Namhlanje ngifuna ukukubuza ukuthi wena uyathatha na isikhathi sokubonga? Uyathatha na isikhathi sokuthi labo bantu abakusizayo uphenduke uye kibuye ukuthi ngiyabonga ngendlela owangisiza ngayo? Ngiyajabula nxa ngihlangana lamati chala ababemfundise primary kumbe secondary school. Ngikwazi ukuthi lapho engikhona kathesi kungayisibo labo teacher ngabe kanzange mfike. Babe lesineke, babe bekunakekela, bekufundisa, bekuqondisa. Uyakuthathe na isikhathi sokuthi udinge lo teacher wakho owakudala umdinge umbonge? Kulabanye njalo abasiphakamisa empilweni, umuntu owakufundisa umsebenzi kumbe umuntu owayekuncedisa ngendingo zakho ezehlukeneyo. Abantu abane ababi lesikhathi sokuphenduka lokuyabonga lowo muntu. Abanye abantu abaqakathekileyo okumele sibacabanga lesi sikhathi ngabazali bethu. Kulaba abalokhu belabazali abasaphila, uyakuthathe yini isikhathi sokuthi umbonge umzali wakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokudubeka owakwenzayo? Engxenye abanye omama wayekhula ethengisa amatamatisi, umama ekhula ethengisa emgwaqweni ukwenzela ukuthi wena uyefunda esikolo. So ake wathatha yini isikhathi sokuthi ukumdinge umama ukuthi ngibonge kakhulu ngendlela owangidubekela ngayo ngaze ngaba lapha nami ngikhona? Kuyadingakala ukuthi sibonge abazali bethu. Kulabanye njalo abazintandane, omunye umuntu owama wathatha indawo yomzali wakho wakuncedisa ngempilo, uyaphenduka na uzombonga? Bangaka abantu abathatha isikhathi kulokuthi utshona ucela ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu ngicela lokhu, uNkulunkulu ngicela lokhu, ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga. Akuthole isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngayo yonke into akwenzela yona. Akuthole isikhathi sokumdumisa, umbonge ngephimbo lakho, umbonge ngayo yonke into ukuba uNkulunkulu ngiyabonga lokhu ngisaphila, ngiyabonga ngayo yonke into usungithethe kwaze kwaba lapha.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni, baba sibongile, siyathokoza namhlanje ukuthi uyinkosi elomusa eyasindisayo, uyinkosi esinika yonke into esicelayo ku. Sesibongile uNkulunkulu umusa wakho, sesibongile ukuba kungawusuka sithandayo ngaba sobantu. Siyabonga egama lika Jesu. Amen.
Lolo zobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abalitshumi eZimbabwe, okuguqela intatheli izindaba ye-ZBC. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje oluvalisayo ngu-Chips Dube.